Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 zibandlela 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuthaywa ngababemthumbile.
Ngizisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalaba bamela amalungelo bahlunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade bebenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuya ngo-March bayenelise ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abathiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke kuyathengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esine bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa etholakele elimele ngomgqibelo ngoba etshaywe ngabakade bemthumbile. Umpanduki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UJohn Mpanduki utholakele amalunga ethu eProvince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonele ihlobo. Kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalaba bamela amalungelo bahlunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapolisa lawo athi amangala osehlukelo esenzakeleyo yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyi ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele etshayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo watshaya even kungabonakali ke amanxeba njenga okuyenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunje ke izalu mpepu kodwa siyabazi ngabantu asebaphefekthi indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthi kathi yesu uyakwanisa ukutshaywa endaweni okungasali khona kulezi londa kodwa kubonakala ukuthi sekuhlungini kumbe kuvuvukile yikho ehanje esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo amenjani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo amenjani njalo lokuhlukuliza psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kwindaba zama-business so uyabe lama-problem amaningi ukuthi uza-operate njani esebenza njani ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi siza kutshisela amashopu siza kwenzela lokhu lalokhu okuyinto okufanele ukuthi incedakale ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla litheni ngalesi sehlakalo?
Ye, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iyemthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunja bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu. So kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu i-legal team ukuthi asetshente abantu bakhona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-helped to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla kodwa ngelinye ilanga kuzaba ke le-justice justice mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle komthetho othiwa extrajudicial treatment and prosecution yama-activists abamele amalungelo ngokuba ngabantu abaprotekthwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zezimbabwe ukubana kufanele simanyane ndaweni ilungise indaba yodubo eliselizweni, udubo lezanu-P F, uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu, obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani, ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo. Izolo bekungama-journalist, namhla ngama-activist, sasa ngabafundisi, sasa ke ngabanye abathiyeneyo. Kuyinto okufanele ilungiswe ngokurisolva indaba ye-leadership elizweni lezimbabwe ukubana kube kubuya uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula, njalo abantu beproject nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC, kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MTC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Lokho kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka 26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuyarejista ukuvota. I-voter registration luhlelo nxa sikhangele emthethweni, voter registration uhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuyarejista ukuvota. Njalo berejista ukuvota, njalo kutsho ukuthi umuntu engarejista manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka-2023, ngoba umthetho uyasivumela ukuthi sirejiste. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu-2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isingasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafaneliyo. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election, but sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize. Besiyade sikhuluma ngazo phambilini, sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adikhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaka abantu abazathola ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
mabe beya balisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023.
Izek ibike yakhuluma ngevoter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho ohlala khona abantu iregister abantu lapha abahlala khona. But sibona uhlelo lolulungiswa so lithelumisiwe kwathaluza bakhona ngikhathezi kunyanga ezayo le kaFebruary. But nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota kuby-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelisa ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe njalo izekhi kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
Unkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukholwe ukuthi inamanani la ingabe qondi lanxa phela lawo abakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa yikho bekumele amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besitsho bethi hayi ngapha kumgango emadepende abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezijiyeneyo. So ke yiluhlupho esilayo lo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi sihlale lolu hlupho njengabazali asekuzwiseni ukuthi sihlale lolu hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende le ngogatsha le-social welfare khonoko abakuzwisisa ukuthi kulolu hlupho olunjengalolo kuthi ukuthi ama-office e-social welfare asolo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambili ngokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So ke silayo ministry ikakhulu i-office ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo lokhu sisusa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yokuqhubeka kwabo besiye esikolo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungaba kuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yiluhlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipe kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kathesi ungahamba khonapha uye kuboBellmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi seyavala amanye sokungasebenza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi zisebenzi ezilutshwana ezisebenzayo kushukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lomuzwa woBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edrobheni fike emalokishini wonke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngabantu okuqala abaningi abasebenzi okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenesi uthole imali ezwayo. Imali kanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engxenye athengisa inkwalelo langa alale edlile abantwana kumbe athenge i-cooking oil uzethu adlele abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzela ikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sesiba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlelelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama child-related families ngesikhiwa ngezizathu eziningi. Abanye izizathu esibafelwa ngabazali babo bonke, siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazi we-HIV and AIDS yathi kuyalapha i-AIDS yathangela abantu abaningi. So ngokunjalo sila imizi enjalo othola kungabantwana bodwa. So khona phana kulo hlupho ukuthi abanye babeshiyele sibili indlu abahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima. Ngezinye izizathu enze sihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abathe bephelwe imisebenzi baphuma baya phandle kwelizwe besiyadinga umsebenzi. Ngabe abase-South Africa baye eBotswana baye ngapi? Bona abazali bathi abantwana bodwa futhi. Ngolinye uhlobo olukhona kuyathi ngesikhathi bathumela imali abantwana bathola imali yokuya esikolo. Abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abakhangeleyo. Abanye ngenza ukuthi bazidlele leyo mali bangasabhadali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo eqonda emizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu eleThe News Hawks lithi umeya wedolobho lelusaka kwele Zambia, unkosikazi Chilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane achiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mthwakazi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa, mpela akhankasa. But hayi, ibandla thina ngapha esilibonayo emathebulelendi ibandla elingasikhiphe edakeni lolo sikilo imbona ngathi imthwakazi Republic Party. Yinto nje ibandla engithi manje likhangele, hayi loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela elilwela abantu bakithi elingabuyi kuzobathenga elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi, wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angaboni elilwela abantu besemathebelelendi ngaphandle kwe-MRP CTV vamqondisi viva MRP. DFCT ngaliyaphambili ngosiyalisekela lapho esilisekela khona and konke likudingana amavoti salivotela viva.
Njani basakazi bakaStudio 7 lonke endawana zonke zeMelika, thina siyaphila lapho eZimbabwe. Lonyaka sibona ngani uNkosi ingani sikhumbulile futhi njengalast year. Singazi kumbeni izulu liyaphinda libaye kodwa likhale ngalelikhona. Lokulima abantu bayalima sibili kuyahlakulwa. Ngathi iNkosi ingasiphathisa. Ngiye khona ngale sendiqezekambengele u-Abraham Moyo Qhathe, ngithi uvuka njani bhuti. Khona ngale osamncedisi usadika uphilani ududu, ngithi brandi coco nazele i-COVID-19 ikhona. Gqoke amamaski, ligeze izandla. Ngiye sendiana kumama unalo njani mama ami yimi uPeter ngobhidi lo sasi lo Benjamin ngiyabakhokha abahowethu.
Sanibonani Studio 7, njani bonke ba mahlala ezulu ngokhulumayo ngomhlango. Engithanda ukuxwayisa abantu nanku la and lo babo wakhuluma lapha orubeseplumtree ethi the most people abafuna abantu abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina esingaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe and I don't think ukuthi sizohamba siyovota. Manje sithi sizolungiselwa ngubani ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyelungisa. Angeke uhlale ucela kumakhelwane njalo. That's why namanje abakumakhelwane sebekhathele sebesifisele emakhaya bafethu asambeni ekhaya siyevota. Amavoti ethu adingakala. Ungaze abantu banale engqondo yokuthi ngazovote umnankaba kaphuma, hhayi asambeni siyevota. vote ena la ama vote ipi azoenza something niyabona
ye salibonani salibonani Studio 7 linjani linjani Studio 7 manjani abanye Studio 7 otunga mini nkomo lapho ndiyaphila sikhangelane lalo hlupho lwangikhaya lapho eZimbabwe sikhangelane nalo sivile
salibonani kustudio 7 nginelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga abasakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo segugrawundi
le nto akubunjwa lapho umphakathi
waziwa kwenziwe izanu-p f le nto le yigavumenti le kamnangagwa umnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le nto egugrawundi ngitsho lo mgabi uze wafa bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo ngiyazibuza ukuthi kusasele zinduni Zimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani kusele nje induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labondiweni yizinduna ezikhona ezimeli iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela behluleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi
babe siya endabeni esili lebhayelo esili sikhona
hayi akuhanjwa sikhale straight ngoba hayi into ebeyisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu ama-recall konke lokhu kade bekwenza manje hhayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele
kungokwami la umdlalo lo umdlalo wabantu
akubona ukuthi ungaphiwa amandla i-supreme court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaphathisipheta kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga salibonani kustudio 7 nginelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga abasakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo segugrawundi
le nto akubunjwa lapho umphakathi
waziwa kwenziwe izanu-p f le nto le yigavumenti le kamnangagwa umnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le nto egugrawundi ngitsho lo mgabi uze wafa bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo ngiyazibuza ukuthi kusasele zinduni ezimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani kusele nje induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labondikweni yizinduna ezikhona ezimeli iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela behluleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi
babe siya endabeni esili lebhayelo esili sikhona
hhayi akuhanjwa sikhale straight ngoba hhayi into ebeyisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu ama-recall konke lokhu kade bekwenza manje hhayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele kungokwami
la umdlalo lo umdlalo wabantu
akubona ukuthi ungaphiwa amandla i-supreme court uphiwa amandla yiko konke angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la ye khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaphathisipheta kiyo kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga
angazizwa abantu bayakhala emsakazweni mpela betha imilayezo yabo kayivula lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nabo mpela ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa esingasakwaziyo ukuthi kustudio 7 sokusetshenzwa kanjani sibaningi yezi kodwa ngithi kufunaka bekwe zonke indawo kumbe sirekoda ngesikhathi esirong kumbe sekwasebenza bogawulela bojoseph Chuma esingasakwaziyo kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi imilayizo yethu kayifike lathi emaseleni lawo ezanupiepo asebhubhisa ilizwe laphela sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ileyi ukuthi umnakagwa impela usaselezifiso sokuthi kube ngamaNdebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngalendlela ebhalakho le ende angicabanga ukuthi khona umuntu lenomuntu esiphelileyo engabe isaqhubeka lapha agcina khona ngoba kuyabonisa impela ukuthi hayi isifiso sakhe kulesifiso impela sokubhubhisa amaNdebele wonke kukade laba abangelangqondo abamsapota aboJoseph Juma nabogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esendisehlakala leselizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba le nto manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besiNdebeleni ukuthi umnankagwa wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakidi abantu besakhala abantu belila lamanje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebhalakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo eleli iphefumu yabantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele nokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sasilesifiso sokuqhubekela phambili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngozibandlela nyakenye kwele Melika kuqhubekela phambili. Ikomiti eyakhethwa kucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edale le-Senate lawe-Congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika leso sikhathi bangena ngodlakela edale le-Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqotshwa kayiguqulwe. Siqoqe lolandela ezombusazwe ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisiswa kwalaba bantu kungathi kuyaphuza. Nambona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisiswe kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kakonakalanga. Into ekhona lapha ukuthi kuwonakala kusegcikeni. Abantu labo bajojozelwa bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje-ke ukuthi kukhanya kungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethwandaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa-ke nxa ukhangela engxenye lo u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingasiyoleliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa-ke overall nambona ngathi kufanele ukuthi ngazokule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zele Melika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka bebathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu. Ngoba into leyanenzaka laphana yaba yinto eyimpilyana. Uyabona ayisiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeya. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kube thonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi ukuzonda uTrump. UTrump bantu babe bemzondelana. Kwaphambanizeka laphana khonokuyana ukuthi abajojozele enzenjana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana. Ngoba amina umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela kobulawayo afika jayi building yanazama ukuyidiliza nayo. Hayi abantu bakhona kumele babotshwe kunabo. Akungakhathalekile ukuthi ngobani, bavela ngaphi, banganani, bafunani. Ngoba laphana isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki ebekuthiwa wathunjwa emaswingo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethisa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.